eZimbabwe umkhuhlane wesihudo sekholera usuhlasele abambalwa edolobheni leChegutu osekubangele ukuba ilizwe lihle lihlale liqaphele livikela ukumemetheka kwaso. Umphathintambo wezempila kahle, uDokotela David Pararenyathwa ukhuthaza abantu ukuba bahlale behlanzekile njalo bagijimele esibhedlela bengabanjwa isihudo abangasizwisisiyo. Ekhuluma eseChegutu, uDokotela Pararenyathwa uthe umkhuhlane wesihudo uvame ukuba khona lapho abantu abanatha khona amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wezempila kahle ekhansilini yakobulawayo uDokotela Edward Sibanda uthi leli dolobho alikabi ngitsho loyedwa osethe wabanjwa ngumkhuhlane wesihudo.
Mayelana lomkhuhlane wekholera kobulawayo, wona obungakafiki kodwa sesiwuzwile ukuthi usukhona kwamanye amadolobha, ikakhulu edolobheni laseChegutu lapho kule namba lenani labantu elithile eselifile ngalowo mkhuhlane. Kodwa kobulawayo njengoba ngijile obungakafiki, kodwa nxa uthe wafika silequla labantu abasebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka, ngisitsho i-environmental health likhokhelwa ngudokotela kugoqela lamanesi lama-health promotion laba abantu abaguquzela kakhulu ngezenhlala kahle ngempila kahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So ke laba abantu iqula leli selihambile laya eThorngrove esibhedlela seThorngrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo. Limkhuhlane leli ward ke sebebonile ukuthi sebefake konke sekukhona and okungakabi khona sebekwazi ukuthi yikuphi kusilela njani njalo bazakuthola ngapi.
UDokotela Sibanda uthi njengekhansili sebeqalile ukulungiselela ukuqhamuka kwalo umkhuhlane njalo lezisebenzi ezizabamba lolu hlelo kunye labongi sebekhona. Isibhedlela sofuba iThorngrove Hospital kulapho okuzabe kuselatshelwa abantu abalomkhuhlane wesihudo kobulawayo.
Sikhuluma nje udokotela lowo ubeseHarare ngeviki eliphelileyo lapho akade endawonye labanye abe Minister of Health lama-donors kumbe ngithi abaphethe izimali abanjengabo-WHO, World Health Organization labo-UNICEF ukuthi siboneni ukuthi lumkhuhlane nxa uthe wafika siwenqabele siwubambe useChegutu ungazi wasabalala ilizwe lonke njalo ungazi wafika kobulawayo. Sesikwazi esikuswelayo kobulawayo ukuthi lumkhuhlane nxa uthe wafika sizakwenzani. Lezi sebenzi ekuzamele zibe khona nxa sithe sathola even oyedwa wokuqala olalowo mkhuhlane uthi yiziphi, zihlala ngaphi, ama-phone numbers azo angaphi, iwaphi, zizakhokhelwa ngubani, zizahamba njani. So wonke lokho sokusendaweni yakho. Kodwa esingakukhuthaza kakhulu yikuthi abantu bangazi badla izinto ukudla bengagezanga, ikakhulu into ezifana lezithelo. Bageze lezo zithelo nxa zingezigezisekayo njalo bageze bona. Ukuhlanzeka kuqakathekile bantu bakithi njengoba besitsho ukuthi ukuhlanzeka kuseduze lobungcwele. Ngakho ke ingcekeza ilakho ukusithelela umkhuhlane sife sibulawa yisihudo ngenxa yobuchapha. Ubuchapha kabufuneki, sicela ukuthi ubulawa ahlale ehlanzekile.
Umeya wedolobho lakobulawayo ukhansila Martin Moyo uthi ukuhlanzeka kuyinto emqoka njalo benza konke okusemandleni abo njengekhansili ukuba batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo lokuba impompi ezithwala amanzi engcekeza azichithi lamanzi engakafiki lapho ahlanzwa khona andubane ayesebenza njalo emapulazini aduze ledolobho lakobulawayo.
Ukuhlanzeka lehygiene kuyinto eqhakatheke kakhulu ngoba siyabe singafuni ukuthi abantu bethole imikhuhlane engababulala nqa yokuthi kukhona esehluleke ukuthi sikwenze. So senza konke okusemandleni ethu ukuthi sibone ukuthi abantu banatha amanzi a clean, akula imikhuhlane ethelelwayo eza lapha kobulawayo. Sile monitoring and surveillance program eye Department of Health lapho bakhangela khona ena singena emaklinikhi ukuthi abantu ababuyayo babuya bebulawa yimkhuhlane bani, kulo mkhuhlane yini okufanele sethuke siwenqabele. Yizinto ezikhona, zinhlelo ezikhona zolezo.
ukuzisa kobulawayo unkosikazi noMathemba Nyoni uthi izikolo sezazise abafundisi ukuba bazivikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo babafundisa lendlela zokuzenqabela.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni seChegutu. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. Osokuqakathekile ukuthi abantwana babekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli nevela etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo wesihudo ngoba ulutho vele umemetheka.
Ikhansili yakobulawayo isikhuthaze uzulu ukuba ageze izandla sikhathi sonke engangena esambuzini, agezise imbhida lezithelo bengakakudli, bapheke badle ukudla okuvuthiweyo, njalo phezu kwakho konke banathe amanzi ahlanzekileyo. Ikhansili ithi abantu ababanjwa isihudo kobulawayo ngabantu abayabe beze lomkhuhlane endaweni abasuka kizo, ngakho ke abantu abahlale beqaphele ikakhulu kuzethekeli ezisuka kulezo ndawo ezilalo umkhuhlane. Umkhuhlane wesihudo uyahlasela inqe siphi isitho somzimba, njalo uyagijimisa ngesisu uqeda amanzi emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.